ukuthi bangathi ngisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe kuyikuthemba izimo elixegayo ikakhulu khathalele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-electronica khathesi laba kade besenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha zikhangalele ukuthi i-Africa Dacisa thathi inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu laba kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade be-celebrator ensukwini ezisidlileyo ukuthi uChakwera uwinile emalawi ekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi isikhathi sikaChakwera ivele isikhathi e-liberation movement yajigobhanda okufanana nezambia. Ngikuthi abizele isegaya nje ukuthi besikhangelele ukuthi isakhi ingadingi idudaba lezimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi isadaki ikhulume ne-DRC kakhacabalele ukuthi bazakhulumake mhlawumbe bakhulumile ngemozambique kanye kulendaba ezihluphayo khona kakhulu indaba lezimbabwe yeezinendaba zama-human rights abuses kodwa sesiye kulezulu esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuthikhala ukukhala abantu sebebulala.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe ngeleZimbabwe? Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki?
Ukuthi yena ubaba wabantwana kunguyetha abantwana kunguye ugcinisihlalo wesadakthoyika yena lowosaya sekunzima ukuthi sekuceka kuye ngoba nguye okade vele etha abantu yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sekezaphambanisa sangalanzeli ukuthi umwetheka i-chronica ngabe ngumnakagwa futhi nalo usese wathi bona ababantu akade bathaya kangaphakteri sekafila lasesaya khona esingakhalela khona usodade lezu ngoba kuhlewasindoe wasasile ekuthukeni bese kushuthi udaba lokuqapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelane yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayiqali zange yayenzakala ngama-1980s esifuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhuluka ikhona sekuyenzakalesiwenisadakisezikudengaso soke asesayidwa nje kumele sifale phansi ngamabapolisi zabo ukuthi ngokube sizakela ngokuthi abanye ngama-terrorist abanjenelokhu kwakusisudala.